amameya amabili akhethwe ngabona okokuqala esingakusho ukuthi abantu vele besisho ukuthi akukhethwa kukhethwe umuntu ongathi une-background enhle emfundo njalo umuntu onanzele ukuthi uyayisisa i-culture ye-identity yabantu bakobulawayo. So ngokunjalo-ke ungananzelela izolo lanxa kuthe kukhethwa nami bengomunye olikhona-ke ku-crowd elikhona khonaphana kuthe kufakwa uSolomon Mgune siba ngumeya wakhanya abantu bethokoza benanzela ukuthi ule mfundo ethile ngoba siyakwazi ukuligqwetha ngokufunda kwakhe njalo sizisa ukuthi i-culture yabantu bokuhlawa ubulawa uyayizwisisa abantu kubathokoze kakhulu. Kodwa-ke kuthe sokufakwa u-deputy mayor ongukhansila uKambalam kwakhanya ungathi abantu bathule nje balokukhonana okuthile. Ngabona okwenziwe ngabantu engxenye nginanzela ukuthi engxenye i-background yabiyisikakha bayazi imdala yakhe bayazi abantu abaningi kuyikho bezibuza umbuzi kambe uyafitha yini ukuthi abekhona pha ngamafithane yongunanzeleyikho engingakutsho kodwa ndeqiniso lokuthi hhayi ngapha kume ofakiweyo ngibona ungathi uzenelisa ukusebenza nxa abanye bekamsekela nxa abasebenza ecouncil ama-officers bengamsekela ngezakhamizi engamsekela bona ungathi hhayi kuzazama ukuhamba.
Awungitshele baba, uMguni kanye loKambalam bonke bobabili abalayo i-experience kwezombusazwe. Nxa sesixoxisana ngesikhundla esiqakathekileyo esifana lokuba ngumeya wedolobho, i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo na?
Ungananzelela, abantu baye bananzelela ivele i-council yona i-runwa njani. Abantu abangomeya yikuthi bona bangamapolice makers. Kodwa i-council uzananzelela ukurana kwayo ilama-committees atshiyeneyo. Amakomiti adlayo ngaba yi-housing, elden housing, ngaba nge-engineering, ngaba nge-fisha water. Ukuhla kwamakomiti lawana, ama-technocrats abantu abachisha abawamanage ecouncil abakufundelayo lokho kulama-engineers. Baya-propose into zibuye banika ama-committees lawana. Ama-committees abe sechubungule sekhangele ukuthi kambe lezo zinto ziyavuma yini, sebengenza umthetho wokuthi bakwenze kube yi-resolution. So-ke mina ngithi owe-experience ambona ukusebenza kakhulu kumneya, uthi awuphele umuntu ozaqhaya ipali kuyozivela ngale. Alishuze, ashuze lo mthetho lamapolisi ecouncil le-urban councils ekufithi kutshoni engabona ukuhambelana abesekubhathiswa. So mina uMguni akukholwa njengomuntu oligqwetha uza kuzwisisa ukuthi ngenxa yinto zilethwa kuye kanti imithetho yokusa lapha ngethini abesekuhlanganise sebonde hhayi lokhu uyavuma lokhu akuvumi. So-ke mina ngibona ngathi hhayi thina uMguni siyathokoza sibili ukuthi nge-background yakhe uzenelisa ukuthi abambe isifundalisana kuhle.
Umbuzo wami wokugcina baba bese sigqiba ingxoxo yethu, njengoba uMguni kanye loKambalami bangabantu abasakhulayo njalo bayaqala umsebenzi lo wokuba ngumeya kanye lomsekeli kameya, awungitshele-ke ukuthi njengenhlanganiso likhangela ukuthi lizabasiza kanjani?
Bangabantu abahlonipha izakhamizi, sithi siba le mhlangano yezakhamizi sibabiza babuye. Sithi ngathi le ndaba esifuna isixoxe ngazo ngedolobho yethu kwaBulawayo le nsithukazi service delivery sibalanda balaleli. Ngibona ngathi akusoze kuhluphe. Kodwa njalo bengaba ngamahlokathi abantu abangalaleliyo afuna kwazi intando yokuzabanzisa. So balenhlanhla ukuthi bangene kwinhlanganiso zanjenge-progressive vele singabantu esikholwa kwi-engagement. Siyabhala izinto eziningi siba-engage senze lokhu nalokhu. Nxa bengasibalekelanga ngengakutsho ukuthi hhayi ngibona kuzasetshenzwa nje kuhle. Kodwa bengasibalekela ngibona kuzaba lokunzinyana. Kodwa ndokukholwa ukuthi hhayi bananzelele izifiso zabantu bakobulawayo and bazasenza njengokuba sifisa siphume ukuhambisa ndawonye. Bayengeza ama-residents bangazenzeli kuthi nxa izinto abafuna zikhulunywe beqale beyoma-residents babuzisise bathole information sokuyimplimenta izozihambe.